nemthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 19 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje,
yikho abantu abathelana khona umkhuhlane khonapho kumabhawuza bedinga amanzi, kumamakethi bedinga ukudla.
Inani lasebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya ku-141 kulandela ukubhubha kwabantu abayisithupha.
Okuchiwa yizimstats ikuthi abantu kabasadli abasa
lo ubexoxa lo sithandekile emhlanga we studio 7. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstars luthi imali edingwa yimuli yabantu abahlanu ukuze ihlawulele indleko zayo kuhle ngenyanga ikhwele. Umbuza ngokwamapolisa abikwa engasafuni kubopha abantu abatshengisela ngokuthula.
Ngithengise plumt mina ngabuza abanye nge-Saturday amapolisa ngokubabona lokubazi bengamapolisa aseplumt. Ngase ngibabuza kwethi kathi madoda selisenzani, kwenzakalani, kubonakala ngani selisebunzimeni. Abakumphendula kwabahleka bathi lati sihlupheka njengabantu. Khona kunjalo kuthi asayinvestigatwa, thina esikutshoyo ukuthi asoze sayekela kuyenzeka uhlupho olungaka sitshane labantu bengelacala.
Sizwa njalo ukuthiwa ipolisa lesigaba elabulala umuntu olilunga lebandla lenu ukuthi kuhamba njani, kuyini okuzwile ngalo?
Okwakuqala ubaba uTuboy olipolisa lesigaba nguye lobani uyakwazi ukuthi nguye wabulala uMazwi. Ngasi sizwa kuthiwa istatement sahamba satshintshwa ukuthi uMazwi uzitshayelele phansi. Angikwazi ukuthi kulomuntu ongazitshayelela phansi ezefe kuyaba kuhambe njani. Sesisizwa kuthiwa ikakhulu okwakuqala uBhebhe wahamba wafihla ngu-MP webulilima East njalo nguminista uNqoba Izitha Ndlovu. Sesisizwa futhi ukuthi uBhebhe ube le celebration kubonakale uNqoba Izitha ehamba besiya ku-celebration abantu betshaya itoyitoyi bejabula kunathi amatshwala emzini kaBhebhe kudliwa.
Mina ngicela uncedo uStudio 7. Into le iphumela amdla ekhona kusasa. Uyazi ukuthi story esenzakala eLupane. Amapolisa abopha izimoto zigcwele enkambeni. Sibe lamakhithi sephela amakhithi sebethengisa izimoto lezana yokupha izimoto konke labantu. Basophe imoto zingaba le 3 days. Thina hlama shop asisathengisa izithwala. Imoto zezithatha sibe siyazivalela enkambeni. Ngikhuluma sokathi izinto esenkambeni enzakala kathesi enkambeni. Ngike ngazama ukuthi ngifone ifona kade ngiphuya ya ringa but yaswele umansi. Ngiyacela sifuna ukumegcina ngobasithwele nzima. Bona bathi ngizozotsha u-8 amapolisa. Thina ngo-3 kuthiwa sivale kule corona. Kanti
wachitha amafutha abikwa esebulala izinanakazana ezihlala olwandle. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ibandla eliphikisayo lamademokrasi izolo likhethe umnumzana Joe Biden ngokusemthethweni ukuthi abe nguye ozancintisa elimele kukhetho lukamongameli ngolwezi. Lokhu kwenzakale kulanga lesibili lomhlangano omkhulu waleli bandla owe-National Convention lapho okukhulume khona abantu abagoqela owake waba ngumongameli
wakho usungu-president owelizwe lonke jikelele. And siyakubona ukuthi uTrump u-divisive kakhulu indlela akhuluma ngayo ngabantu abamnyama, labalatina, labanye nje ama-arabhu, lama Muslim kuyacaca ukuthi ngumuntu oyiracist ongakwazi ukuhlanganisa abantu le ndlela futhi akhuluma ngayo labantu besifazana ubabhekela phansi and umuntu lwano obhekela eminye imihlobo yabantu phansi.
Ama-Republicans wona aza kwenza eyawo i-convention ngeviki ezayo. Kuyini abantu abangakukhangelela?
Well, i-convention yama-Republican, I think kuzobe sokuzama ukuthi baqondisise noma singathi ba-rebate.